umqondisi wenhlanganiso yeBlauwe Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi kuqakathekile ukuthi ababubhizinisi yokuthenga bethengisa impahla bechapha emncele badinge indlela ezintsha zokuthola imali.
Njalo-ke njengenhlanganiso sizamile-ke thina ukuthi siwafundise ukuthi bezame ukukhweza izinga lokwenza impahla elizweni, baproduce impahla khonapha ezifana lokuthunga bethengisela khonapha elizweni, ezifana lokwenza imithi yokusebenzisa ezindlini, ezifana lokwenza ukudla okungathengiswa ezitolo. Imizamo esizamayo ukuthi abantu baphile ngaphakathi, sinjengoba amabhoda evaliwe kunje kuzoba nzima ukuthi sithi silindile ibhoda ize ivulwe.
Umnumzana Ndiweni uqhubeke wathi sebezama ezinye indlela ezifana lokuthi ababhizinisi yokuthenga bethengisa impahla besebenzisa indawo ezitheneyo ezifana lebulenjini njengoba imingcele isavaliwe ngenxa ye-COVID-19.
So, okunye futhi njalo yokuthi sesibafundisile ubasithi bathengise ebulenjini, basebenzise i-social media ukuthengisa, basebenzise o-Facebook, basebenzise khonokho Twitter, lapho abantu bayaxhumana khona bezilibazisa bathengise kanjalo.
Umnumzana Rodwell Moyo othengisa okufana le mithi yenkomo emadolobheni atshiyeneyo kwelo Botswana ukhala ngokuthi i-COVID-19 isebelimaze kakhulu esikhwameni.
Thina ama-traders sile problem yama-lockdown. Ngezikhathi ze-lockdown kwaba nzima because of ama-social distances, abantu ababesebenza emsebenzini etshiyeneyo lakhena le manufacturing bebebalutshwane, osokubangele ukuthi imithi esifuna ukuyi-exporta ishode. Zithi nje ngikhuluma ngama-orders ekhampani eziseBotswana, amakhampani eBotswana they've been surviving on my company ngama-exports, but khathesi bayahlupheka because ama-products kawakho.
Uthi iningi lamabhizinisi liyakhwabitha impahla yabo, kodwa uhluphe ukuthi amankampani abathenga kweZimbabwe ayehluleka ukusuthisa umkambo wabo.
Ama-orders akhanya sibili from eBotswana maningi kakhulu, but uhluphe sesilalo ukushota kwemithi lapha ekhaya ukuthi sibanikeze. We are actually begging ukuthi sizuze kuma-manufacturers ethu, sibakhuthaze ukuthi we-manufacture kube kuningi ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukunikeza abanye bethu makhelwana njengeBotswana.
Kule iningi labeZimbabwe abakubhizinisi yokuthenga kakhulu impahla esigqoko leBotswana le-South Africa besiyathengisa imkambo yama-flea market, inhlanganiso yobona ukungena lokuphuma kwabantu emazweni e-International Organization for Migration, IOM, ithi umkhuhlane we-COVID-19 usilimaze amabhizinisi ikakhulu kwalabo abaphila ukuthenga lokuthengisa bechapha imncele. I-IOM ithi ibhizinisi edalwa abathenga bethengisa impahla bechapha imncele yenza ukufika ama-40% i-40% kuyo yonke ibhizinisi yokuthengisela emazweni asemhlubuleni we-SADC. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.